kukhanya sibili impili ingathi ngayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi enja ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho ayisiyonto encinyane ezakwenzakala masinya khona ngabantu abaningi kakhulu la kufanana nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale eGwanda lingahlali kobulawayo abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithi eGaza abadala abantwana abagulayo abayizigoga abanjani bonke bakhona so kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza la
abanye basola eleMelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impilo iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali eleIsrael kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha ukubona njani lo
eleMelika likhanya ngathi ayi kale ubhuli sivili umdli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha uchaye iMelika kufanele ukuthi uchaye iIsrael kufanele lokuthi umuntu elomntanakhe uchaye umntwana so ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo because nxa kutshaywe yona hayi bo kuthi ukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abasebasukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo bathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla biko mina ngibona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lowo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebube khona.